Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-14 Mpalakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le-CCC ebilomhlangano izolo eHarare isivumelane ukuthi kuyiwe kuZulu, asho ngodaba lokusuka edalela ePhalamende kwamalunga ebandla.
Njalo sirizove ukubana siqale inhlelo zethu zokumeka sure ukubana ke siye khuluma labantu ekhansilini and parliament amavota on the proposal esilayo ukubana ke sibuzane ukubana kusalomlandweni ukuthi sihlale parliament.
Umfanekiso wokuhaya i-cartoon owethulwe liphephandaba lobulembu eleZim Daily okuthiwa inkosi uLobhengula elekhanda likamnumzana Sengezo Chabangu udala inkulumo.
Zikhona izinto okungahlekiswa ngazo, zikhona into okungadlalwa ngazo. Osomahlaya kumele babe kwazi ukuthi akhona amabanga, ikhona imingcele, njalo zikhona izinto okungahlayazwa ngazo ngaphandle kwengozi.
Kulabalandeli beqembu le-Highlanders abamukele ngenjabulo ukuqatshwa kuka-Kelvin Kayindu ukuba umqeqeshi weleli qembu, kodwa kulabanye abathi abamfuni ngoba lumsebenzi wamehlula ngomnyaka ka-2014. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inkokheli yebandla le-CCC ebilomhlangano izolo eHarare isivumelane ukuthi kuyiwe kuZulu ukuze atsho ngodaba lokusuka edalela ePhalamende kwamalunga aleli bandla. Idale laleli bandla elithiwa yi-Citizens Assembly liphumele izinqumo ezimbalwa ezibalisa lodaba lukamnumzana Sengezo Chabangu. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxele umsekeli wesikhulumeli saleli bandla, umnumzana Gift Ostalos Siziba.
Ngiyabonga kakhulu umhlangano wethu Citizens National Assembly uphumise ama resolution ukuthi siya phambili njani thina njenge trips yokuqala. Siwelelane kubana ke sizasebenzisa inhlelo esijene ukuyala i-budget ela proposwa ngumthuli Ncube, ngoba i-budget eli anti the people, i-budget elingavele ebantwini elifuna uku-overtaxa abantu abadubekayo lokuthi kube le program eyokuthi siqede ke udubo elizweni. So on that basis sizabona siqala ke ama program ethu ke okungawelelani le ndaba ye-budget. Njalo sirizove ukubana siqale inhlelo zethu zokumeka sure ukubana ke siye khuluma labantu ekhansilini and parliament amavota on the proposal esilayo ukubana ke sibuzane ukubana kusalomlandweni ukuthi sihlale parliament noma siphume sonke ama members of parliament lama councilor. So yiko ke siqalise meeting lama MP lama councilor kubatshela ukubana sesiqalisa ama meeting ethu ku viki yona leyi lama voters kubana sizwe ke iproposal ephume kuCitizens National Assembly ukuthi we must completely withdraw from parliament ngenxa yokuthi it's no longer an arena a respect the democratic ethos and the constitutional obligations as abantu abaphiwa abase parliament lase councilini. So in that respect sabe sile marathon meetings esayenza with ordinary voters ukubana sibe kwazi ukubana iproposal ephume kuCitizens National Assembly abantu bathini ngayo kwenze sibe le way forward thina njengenhlanganiso. Number 3, sivumelane njengenhlanganiso ukubana sisesiqalisa a political program of action ekubana silethe iZimbabwe back to the road of democracy and legitimacy. So lizasibona senza inhlelo esijeneyo mayelana lendlala lendaba ekubana sibuyele back to ukuhlonitshwa kweconstitution kweZimbabwe ngenxa yokubana ngeza ke siya continue as if everything is normal when everyone in this country is under attack ngokhulumende kamnankagwa ongakhithwanga ngabantu. Ngiyabonga.
Alathi siyabonga mnumzana Gift Ostalos Siziva, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Umfanekiso okuhaya i-cartoon owethulwe liphephandaba lobulembu elezim daily okuthiwa inkosi uLobhengula elekhanda likamnumzana Sengezo Chabangu usudale inkulumo. Lumfanekiso otshengisa umuntu lo ephethe ichukela usulwe ngabesindebeleni kunye labavela kwezinye izigaba zelizwe besithi uyinhlamba. Kulabanye abangazi imbali yelizwe abathi uLobhengula wathengisa isizwe ngechukela. Iphephandaba lezim daily liwucitshile lumfanekiso laxolisa kuZulu. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Jethro Mpofu ofundisa njalo ezombusazwe ekolitshini leWits kwele South Africa ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye ubonakele umfanekiso kamnumzana uSengezo Chabangu osuhlanganiswe lesithombo lomfanekiso ka wengonyama inkosi uLobhengula inkosi yakwaMthakazi inkosi yesizwe samaNdebele. Umfanekiso lo ukhandwe yilabo bantu abanesifiso sokuqhubekelisa phambili umbono wokuthi inkosi uNobhengula yathengisa ilizwe ebalungwini ngoshukela, umbono oyinhlamba futhi ongamanga ngoba kwenzekanga lokho uLobhengula ula akazanga thengisa isizwe nalo ilizwe ngoshukela. Kusenjalo ukuhlanganisa uShabangu noLobhengula kuyinketha beshabi ngobana sokusenza ukuthi kubonakale ngani akuna muntu wesintwini wesindebeleni wakwaMthwakazi ovunyelwayo ukwenza upolitiki lokupolitika ezweni laseZimbabwe. Umfanekiso lo yawodwa uyinhlamba uthuka uLobhengula inkosi yabantu uthuke yena uShabangu eyipolitician njengamanye amapolitician elizweni uthuke nalabo bantu abangavumelana noShabangu abangavumelana noLobhengula. Labo bantu bengaba semathebeleland bengaba semashonaland bengaba sebukhalangeni bengaba kuphi kodwa ngumfanekiso wothuko umfanekiso wenhlamba.
Kodwa bakhona abathi imfanekiso enje ngekuzilibazisa nje okwenza ukubana abantu bengawuthathi ngendlela yokuthuka kodwa bakuthathe njengendlela nje yokuzilibazisa. Ukubona njani?
Awu yebo mnumzana, bakhona abanye abathi bona amakhathuni imfanekiso amahlaya nokunye indlela yokuzilibazisa ukuthi kube lohlaya kube nohleko kube kuhle kube njeya. Kodwa ke engakusho mnumzana ukuthi akudlalwa ngegeja kuziliwe njalo akunamuntu wakwahlekisa ngobukhosi akunamuntu wakwahlekisa ngombuso akunamuntu wakwahlekisa ngempilo zabantu. Ma uhlekisa ngenkosi uLobhengula uhlekise ngobukhokheli babantu uhlekise ngamapolitician uhlekise ngakho konke kulungile ngamahlaya ngamakhathuni lokho abathi isathaya abathi isakhazimu abathi ihuma ngesilungu. Kodwa ke imhlekiso leyo lamahlaya lawo angahambelana lengozi nokufa kwabantu bangaki abantu ababuleweyo ngegugurawundi ngokuthi bangamthwakazi baningi bangaki abaswele amathuba ngokuthi ngumthwakazi baningi bangaki abafiphezelwe impilo zabo ngokuthi yibo labo baningi. Ngakho ezweni elinjalo ihlaya lakhona liyabe lisukela phambuka laya eceleni. Ngingakuthatha ngikusemhlabeni jikelele. Kwenzekeni nxa abanye sebethetha amakhathuni ngoMohammed bahlekisa ngoProphet Mohammed bahlekisa ngoProphet bani bani kufa abantu kuyaliwa. Ngakho zikhona izinto okungahlekiswa ngazo zikhona into okungadlalwa ngazo. Osomahlaya kumele babekwazi ukuthi akhona amabanga ikhona imingcele njalo zikhona izinto okungahlayazwa ngazo ngaphandle kwengozi. Ngakho lokhani ukuhlanga nesithombe sikamnumzana uSengezo Chabangu nesithombe sikamzilikazi kuyimpi kwabanye abantu. Ngakho lo somahlaya nxa engusomahlaya kutsho ukuthi wehlulekile ukuhlayaza ngoba udlale ngegeja kuziliwe.
Lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu ocubungula izombusazwe njalo efundisa izombusazwe ekolitshini leWits kwele South Africa. Ubekhuluma ecingweni lestudio 7 ekhona le kwele South Africa. Siloke sikudaba lunye siphinde saxoxa locubungula ezamasiko njalo isikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo omunye wabathiwa zinkosi zamaNdebele umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Baba kande kunjani kunjani labalaleli bakho hayi mina ngiyawuzwisisa kakhulu lomfanekiso obekwe lapha okuchabangu ekhanda bese kubekwa umzimba wenkosi uLobhengula ngoba nxa ukhangela uyabona ukuthi khona nje anti kukhonjwa kanye uLobhengula mina ngiyakuzwisisa kakhulu njalo ngiyabazwisisa kakhulu laba bantu abawubekileyo ukuthi laba bantu abawubekileyo lomfanekiso balaso isizathu balayo indlela yokwenza ukuthi khona bakwenze ngaleyo ndlela ngoba bona uChabangu bamzwisisa ngcono kakhulu kulathi thina abanye simhlaselayo laba ubekile bakuzwisisa mpela ukuthi khona uChabangu umelele ende khonoku abakwenzile ukubeka wona lo umzimba bayakwazi ukuthi uChabangu umelele bayatsho futhi lokutsho ukuthi uChabangu umele isizwe ngoba inkulu yobhengula phela yayinkosi yesizwe lesikhuluma ngayo so ke laba abakubekile bayakwazi mhlophe ukuthi khona uChabangu umelele uChabangu into ayikhulumayo ukhuluma into ejongeni bakunanzelela konke lokho kanti ke abanye abantu ba abakunanzeleli ukuthi khona uChabangu umelele yikho ke bemhlasela labo ababancedisayo bona abo babatshelisa ukuthi hayi lina ingamhlasela lo muntu kodwa lo muntu umele lokho umele isizwe so ke mina indlela engibona ngayo
kodwa bakhona abathi imfanekiso enje ngekuzilibazisa nje okwenza ukubana abantu bengawuthathi ngendlela yokuthuka kodwa bakuthathe njengendlela nje yokuzilibazisa ukubona njana
angiboni nje njengendlela yokulibazisa kuphela kodwa ngibona kuyindlela yokuthi abantu bajulise umcabango umcabango yabantu isuke phezulu ingene phansi ngoba bona labo ababekile sebengenile batshona baze bayafika emthanjeni wamanzi mina indlela engibona ngayo leyo angazi ukuthi abantu bakithi bona baza kuthatha njani kodwa iqinisweni ikho khonoko eqinisweni ikho lokho uChabangu akumeleyo kumele isizwe senesisizwe esiz sona esimelwe uLobhengula esasimelwe uLobhengula bakunanzelela lokho abakubekile ngiyazi ukuthi laba abakubekileyo ilabo abantu abangekho esizweni lesi esasiphethwe inkosi uLobhengula ingakanyamalala so ke ngiyakuzwisisa kakhulu njalo mina yindlela engibona ngayo ukuthi khona uChabangu konke akwenzayo bayakwazi ukuthi uChabangu wenzelani njalo bayakwazi lokuthi bakuconnecte lesizwe kube kanti isizwe labanye abantu bakithi ngabe sizweni ababoni ukuthi kuyinokwenzakalayo yabona
alathi siyabonga mnumzana Greta Vodloza Sibanda ucubungula izamasiko njalo eyisikhulumeli sika mnumzana Stanley Raphael Khumalo omunye wabathiwa inkosi yamaNdebele Kulabanye abalandeli beqembu leHighlanders abathakazelele ngenjabulo uqatshwa kuka Kelvin Kayindu ukuba ngumqeqeqeshi weqembu leBhoso kuzokuba labanye abathi abamfuni ngoba lomsebenzi wamehlula waze wasuswa esikhundleni sokuqeqeqesha iBhoso ngomnyaka ka-2014. Ukayindu owake wadlalela njalo iBhoso ukhangelelwe ukuqala umsebenzi kunsukwana ezilandelayo. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomsakazi olodumo uEzra Chisa Sibanda ointatheli njalo yeStudio 7.
Siyamhalalisela siyambongela iqiniso elihle uKayindu uzazama kodwa into inkokheli zeBhoso yikho lapho kule indaba khona silalo kuthiwa yi-board silalo kuthiwa yi-executive labasebenzayo kwi-executive abakhona basebenza nzima ngoba kule board ingenelayo i-board ngesilungu okuthiwa yi-ceremonial ukuthi vele yona ngokwayo kayingeni ekuqondiseni kumbe ekusebenzeni kweqembu kodwa kulezi nsuku bayangenela ngakho-ke udubo lukhona phana ukuthi ucine kungazwanana sekulama-camps kulani and njalo abantu ababuyayo kuleli qembu iqembu leli Dube igolide milalithatha laphana igolide yodwa kodwa-ke abantu abakwazi balikhiphe njani igolide lakhona
kodwa lokho-ke ukayindu lapha zingathi bazamile kumbe
ngendlela into eziyo yona bazamile bangcono kulomlungu lwathe khona.
Mhm.
Umlungu lwathe khona vele bezihlulekile. Kodwa kukhayindlu njongana ke wazama swilisa saba ke number 2 sitshwe goal difference. Yebo kambe kodwa wayelaba abadlali abaningi wehlika kunqobo. Ngoba umthetho wele umuntu ehlika utanqobo kumele ajinjwe njengemazwe njengamathimba wonke South Africa, UK, America. Kodwa kukhayindlu phakathi kwamaqeqesha abakhona. Umbona ngani engazama ngeza ngqobo.
Yeah, kodwa usuzokube lokuxokozela phakathi.
Ukuxokozela phakathi abantu beyelenders balokwehla badawukele phakathi tu. Yikodwa kufuneka inkokheli ngabambanisa abantu bonke beyelenders. Kodwa balokuxokozela. Kanti ezinye iy'mbuzo edube na isizini iphelile. Akwazi ukuthi iyasiphoshwa mbala. Iyelenders ethathe incwadi. Asikwazi ukuthi usakunduza uyela yini. Akulo muntu osekhulumela usakunda lo kade ungiyoncedisile ukubhadala imiholo yabafana. So into zonke kwamanje zisamile akwaziyo. Eyinto ngiyelenders. Kathi laba bakhethe uKhayindlu baphuma nxa bevotele phansi sebekhethele laba bazabuya. Laba bazabuya bazasebenza kuhle njani laye bengamkhethanga. Yinto kumele isisekelo sokuseqembu lelenders kumele sitshintshe sithi question ijithu. Kungathiwa abantu abaphumayo bakhethe umqeqeshi weqembu ozakhothe ngaseko. Laba bengaphuma laba bamkhethile lo uyayo athi kanje vela ukhethwanga yimi wena. Lanxa phamba zokuncane ncane xoxe. Kumba khulume kumbe lami ngaboni ngiyaphuma ngithe ngithi kind of sign i-contract 20,000 kwenze ukuthi ngilambisele ababa buyayo bakhawule ngoba kasemthethweni ungagodli into zabo fathi ungagodli into zikamadinda before ungagodli okunye ukwenzakala ukuthi la wayephuma wayethi isayinike ukuthiwa i-contract ethi bhalala uyazila kodwa yini uyabekwazi ukuthi asekwe imali yaselikhama iqembu ngonyaka ozayo kunje nje abafana ama-contract aphela ngo-December 31. Ungabuza ukuthi ulungisile abafana abanye ngiyahlala lapho. Hayi kangikwazi bra, angikwazi dope inxenye bese ngihambile ngoba kula muntu nje lothi uyangifuna ngomnyaka ozayo. Yabona into ekho? So awula umuntu ovuselela ke ama contract abafana ngonyaka ozayo bazadlala njani? Yindaba ezikhona.
So ke sizokuthola kulabo abantu abafuna ukungena ezikhundleni lapha ngoba kudambe sizihlungwe.
Siyezo sizozothi uqhubana moyo uyafuna lembazi uqhubana moyo ukwaza ngoba ngumMP ngaphesiza webandlalizana uPF njalo ukwasebenza kuZack njalo nguye omunye waba thola isDG basidiscuss metro sizivile ubaba uhlanga udlodlo kodwa uhlanga udlodlo ethi khona ukuthi hayi kangeni sizivile ukuthi kulona odumunyathi seSouth Africa ukuthi ufuna ukungena sizozothi ubaba ukukhokhela ema kuthemle yaphela ngangena ubaba uSpanda laye ke ufuna ungena sithi ngubaba omhlophe uKenneth Mhlophe lo baba ka uJohn Fad ina lo khona uSpanda so bonke laba ngabantu abakhanya ukuthi bazancedisa
uEzra Chisa Spanda ngumsakazi olodumo njalo eyintatheli izindaba ye Studio 7. Okwamanje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu
Studio 7 kubasakazi bethu abahle kunye nabalaleli ningani vuka njani ngezindawo ngezindawo la ilikhona hayi siyayizwa indaba ka Sengezo Chabangu sekwenzile njalo angazi bakhona kade bemsekela bethu hayi Sengezo Chabangu uyalungisa kodwa namhlanje ulungiseni ngoba nanga uthetha ama city akade thethe TPC lapha kwaBulawayo wabisela ku ZANPF yho kamadoda ngamavila la ahlule ukusebenza afuna ukudla igazi labanye abantwana thatha injabulo yabantwana bezimbabwe afuna ukuyifaka epocketini lakhe ajabule yedwa sihlezi sibatshela abantu sithi hayi vote kulelani lizwe ngeke likusize nganext kungangcono ukusetshenziswa enye indlela ngoba ivoti kusokucacile sobala ukuthi kulelani lizwe ngeke lize likhulule abantu ende ngeke lisize ngalutho lokho nje kuyinto ebonwa ngubani nobani inkantolo zonke sezajika saba yisani yonke into mina nje umuntu engizwisa ubuhlungu uchamisa ngizwela uchamisa khoza uphila kolunye usizo oluzima kakhulu uyazama impela ngamandla ukuthi akhulule abantu baseZimbabwe kodwa kwehlula nanku manje sebefuna ukumthathana negama bayidiliza nje iphathi bafuna ukuyiqeda yonke so kubuhlungu kakhulu lokho ende vele kugcinene bagcina bayidize bayiqeda vele iparty so into esikhona nje abantwana abantwana baseZimbabwe into engasiza ukuthi abantu bahlale phansi baphumele sinisi sombululo ngoba lokho kwevote ngeke kuze kusize ngishulangela ngeliwani ngishulanga ngo-2028-2031 bakwenza the very same story
Studio 7 salibonani unguchuma eliphansi alingelela lonke basakazi bethu kathi i-TPC ayikho yini imidlamo engazamakala ayingcono ukuze bazwakale ngoba la kusho ukudingeka nje kuphela ukuthi ekuchaye nje induku chayi induku sizakwazi ukuhloniphana ngoba ungakhangela laba bantu bezani PF abasadeleli iCPC sebedele amaphathi wonke amancane leza khamiza ezimbabu sebenzenzela umathanda nje besicela enye iplan bakithi akenze amenye iplan
Studio 7 ngalivuka njani bonke lokho yezwa abantu abakhuluma ukuthi abantu abaphuma eParliamente bephuma eParliamente benzeni nxa bengayi baphuma eParliamente abantu labo abaphume be outside the country bedinga ukuba iziphepheli bebumbe uhulumende wabo be outside ngoba bengaphuma bayale belapha bazavunjululelwa amanye amacala ngekhoyo begcwaliswe ejele kukathi nxa bengayila plan yokuphuma outside kabafayithe within bekhonapho eParliamente kabafayithe bekhonapho bezame bephakathi obephume phandle kwelishe iyo nto engibona abantu siyathanda nje uphonga ukuthi uchamishwe ehluleka hayi sayisukutshela ukuthi angirayi unkomo yena wakwagijimayini esitaradini yedwa kumbe umnanga kumbe umgadi akulali edwa ogijime yedwa lina ileli mchasayo ligijimelayo ngiyabonga ukuthi uyehluleka lifuna enzeni ethi asihambeni siye emanchester dows kalihambi asihambeni phela siqondene ekami siyedilize ejele kalivuni pho lifunayo engasihlanyeli lani futhi
studio 7 ngiyabingelela abasakazi labalaleli hayi siyabezwa laba be-3C bathi bafuna ukukhulumisana mhlawumbe baphume ephalamende but okusalayo yikuthi izanu abasukuma besithi bayi-challenje yayiveli iyonale ayizange yavela yatshintsha in the midst of gugurawund izaphu yathatha wonke amasithi bebulawa abantu besenziwani ayizange izaphu siyibone ikhalala iphalamende so bona yiphi izanu kade ababeyi-challenje ababengayazi abakhanya sekungani sekubamangalisa namhlanje uthami sengafuna ukuchithela abantu isikhathi kudlalwe ngabantu bakomthwakazi uvele ubuye komthwakazi enenjongo yokuphusha lokho kwaqaliswa ngomali umakhe so nxa sihlala sitshela abantu bakithi ukuthi abalwele okwabo abasizwisisi bathi silenketha bejabi umonzora la wathengisa amasithi wonke angu-18 azange abe contested azange size umsindo ongaka uthabangwe at least uthethe amabili lokuthi uthengisile futhi asilabo ufakazi lakho ngoba izinto ezikhulunywa ngobaba uthabangwe wazi-raiser before ama-elections bamgxeka bamsola ngoba vele emehlweni amaphathi la ama-opposition indebele yilo elihlezi ligcolwa lirongu bona abaphambanisi so into yabo leyi vele ayisiyo engakhulula izimbabwe akula maturity bagcwele amandlwani nje
studio 7 njani basakazi abahle hayi mina-ke ngibona kwami-ke bahlonipheke mina ngibona engathi nje into ekhona isikhathi sokuthi sibe sichitha isikhathi sethu sisithi sibhlema uChamisa ngibona engathi se-wasting a time ngoba uChamisa akusiyena umuntu ophethe laphana iphathi esesiyilwisa laphana i-ZANU PF ukuthi sigxeke uChamisa mina ngibona engathi abantu abagxeba uChamisa ngabantu abafana nabo-Chabanga that is all ngoba angiboni ukuthi uChamisa umsola ini ngoba kokuqala lwani umuntu akaphethe lapha into ephethe i-ZANU PF yiyo kufanele ukuthi siyilwise uChamisa sidenze njani ngoba akusinguye ophetheyo akusinguye ne-army akusinguye ne-military yonke laphana iphethe i-ZANU PF uzoyenzani so into efunekayo laphana ukuthi thina abazimbabhenzi kufanele ukuthi silwele ilizwe lethu siyeke na there's no time ukuthi sigxeke enye any opposition party so mina ngibona ngathi nje umuntu ogxekana noChamisa laphana uyabe ngowe-ZANU PF ngoba there's no need ukuthi singagxeka uChamisa sitenze njani elo yedwa yini ngoba i-ZANU PF iyazenze laphana iyasidelela amakhodi zonke izinto ungaze uye ekhodi vele uyaluza ngaze kube njani zonke izinto ezilaphana ngeze-ZANU PF ikanti-ke ilizwe ngelethu ngiyabonga
ye kustudio 7 livuka njani kodwa basakazi bethu abahle ye asiyamuzwa ubaba ugawule umdala umaphikisa konke umaphika konke ave sheshe ukubopha amaphoyisa asezimbabwe ayasheshe ukubopha amalunga wama-opposition ave sheshe ukuphenya amacala ayenziwa ama-opposition kodwa ehluleka ukuphenya okusheshe ukuphenya amacala ayenziwa i-ZANU PF amalunga e-ZANU PF kwatsha u-Anastasia Ndlovu ngabantu be-ZANU PF live hayi ukuthi like i-NCT live la namhlanje kusathulekile kukaza kalotu kwahamba kanjani kwabula avele ukubala ikwenza kodwa mos so angazi ukuthi ubaba ugawula uphikisa ini yena angayaziyo mbe abonana ayibonakali okunye yazi
Studio 7 sanibonani sibonga inyuzi ezindabeni esiphathela zona ezingakhethi hlangothi sicela bakithi lathi awethu ama-meseji khona ukufunda siyacela
baphathi bethu. Mina engizakutsho ukuthi kanti kwenziwa yini ukuthi ngizwe omunye ubaba lapha ekhuluma ethi abantu ababotshwayo nabantu ababebelomlando, abantu bezanPF bayawona. Uma kuyukuthi right njengoba kubotshwa abantu ababonayo, abantu bezanPF ushithi bona vele bawona eZimbabwe wona abantu be-CCC kuphela. Yiyo le nto esifuna ukubayazi ngoba masibheka sithatha ukubheka abantu bezanPF yibo ababona kakhulu, kodwa sikaze sizwe ukuthi abayabotshwa. So kanti iZimbabwe ngiyezanPF PF noma ngiyabantu into efuna ukuba yazi.
Studio 7, Studio 7, nginyelele ku-Studio 7. Hayi, le nto le yenzakala eZimbabwe le ibuhlungu le kakhulu. Ibuhlungu mpela ngoba izanu iyazenzela, izanu zenzela konke nje kufunayo. Irukhela abantu abavotela uZulu bakhiphe umsebenzi wonke le izanu. Hayi, abantu baseZimbabwe kumele sibambaneni. Hayi, izanu.
Siyabonga balaleli bethu. Kesikhangele ezeMelika. Umtshutshisi wecala likamnumzana Donald Trump wayengumongameli weleMelika, umnumzana Jack Smith, usethule udaba lokuthi akucutshungulwe kubonakale sobala ukuthi uTrump uyavikelwa naye isisekelo sombuso ukuthi angazathoniswa amacala akhe ambalwa. UTrump kodwa kunjalo nguye okhanya elokhu ekhokhela kulabo ancintisana labo kubandla lama-Republicans. Sixoxe lo mnumzana Tim Moringai ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyabonga umsakazi Gandhi. Hayi, usekelo lukamongameli wayekhona uTrump kungathiwa seluqina day by day ngoba abantu kathesi kungathiwa intengo yezinto ezitolweni lokuhlala kahle lama-investments kukhanya ngathiwa aphansi. Siyakwazi ukuthi saba le COVID 2 years laphana abantu bengahamba emsebenzini njani njani. So kathesi ngantu asoku affecta yonke into ngoba siyakwazi ukuthi ama economy all over the world ngantu lawo lokhe asa yenza i recovery. So abantu abalapha eAmerica bakhangela okwabo izikhwama zabo lokuhlala kwabo lentengo yezinto ezidolweni. Okwakathesi ukhanya ngantu hayi izinto ngantu ziyadura, abantu bathi intengo yamafutha or igasoline ngathiwa iphezulu kakhulu, so yiyo eyenza ukuthi izinto eziningi zikhwele. So khonapho abantu sebekhumbula ukuthi uMongameli Trump esekhokhela laphana izinto eziningi zangathiwa zazichiphile and i-economy ye-America yayihamba kuhle. So okwakathesi ngathiwa abantu sebekhanuka khonoko, so yikho support yakhe ingantwa isiqina day by day, week by week. Singakhangela ama election predictions athi wona okakathesi uTrump nguyo phambili kukaBiden.
Yena umongameli Joe Biden ubona njani amathuba akhe njengoba isikhathi sonke lesibekungani akukhanyi ukuthi ngaba losekelo olwedlula olukamnumzana Trump?
Siyakwazi ukuthi la uBiden ungathiwa uyakwazi ukukampena or is a political strategist ngoba sabona ngo-2020 kakampena ngokuningi but waphonga ubuya le message yeyodwa ezimbili waquma ukubusa kukamongameli Trump in a surprise. So mina engikubonayo khonapha ukuthi umongameli uBiden kathesi sesingena ku-2024 sizake sesimbona nje sechaya ama-campaign akhe ngoba uqalise ukuyenza ama-fundraising last week eCalifornia. So ngiyabona ukuthi ngo-2024 iyabe sejaha ukuthi isikhathi asisekho. Ukuthi uzanqoba, hayi, lapha eAmerica kuyahlupha vele ngoba singabona by September next year or August ukuthi kuyabe sokumenjani. Yikho ngathiwa kuyabe sekulama-indicators ngoba siyakwazi ukuthi uTrump laye ulamacala amaningi, lama-cases amaningi aphambili kwama-court ngendaba zokuba etsotsa erobha abantu njani njani longafuni ukulalela umthetho welizwe. And inkulumo zakhe ewayezikhuluma ukuthi ufuna ukuba ngu-dictator, hhayi, angikwazi ukuthi kuza kuma kanjani.
Siyabonga mnumzana Tim Moringai ocubungula ezombu sazwe. Igama ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.